So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ipolisa leMelika u Derek Chauvin owabulala unsundu u George Floyd uselindele ukugwetshwa ngoba etholakale elamacala amathathu ekubulaweni kuka George Floyd.
Abantu abaningi uzulu jikelele kwelizwe leAmerica into eyenziwa nguChauvin ngendlela abulala ngayo uGeorge Floyd yayimbi kakhulu, itshengisa inzondo ayelayo ngaphakathi.
Sokuqhamuke ingxabano kubandla leMDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesiqa sesekelo sombuso welizwe esizapha umnangagwa amandla ukukhetha abehluli abafunayo.
Isizathu esibangele lokho ukuthi uzokhumbula ukuthi iconstitution le iyenzwe ngo-2013 kusetshenzwe kanzima.
Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu besiyahlala kwamanye amazwe ithi kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 eseziphendukile elizweni ngemva kokulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Okunye sizakubona kusenzakala kakhulu lokuzaqansa ubusela izigebenga zizanda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lemelika uDerek Chauvin wabulala onsundu uGeorge Floyd uselinde ukugwetshwa ngoba etholakale elamacala amathathu. Le impumela yedale lejuri elabantu abalithumi lambili bonke abavumelene lesi sigwebo. Isigwebo lesi sethulwe izolo sitshengisa ukuba uChauvin engagwetshwa okweminyaka edlula amathumi amahlanu. UChauvin wetheswa icala lokuklinya uFloyd ngedolo waze wafa, kodwa uChauvin wala elokhu embandezele ngedolo entanyeni ngesikhathi yena sebhubhile. Umongameli Joe Biden uthe yena lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bayemukela impumela yomthethwandaba. Ngesizwe amazwi kaBiden,
no one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here.
Akula ophezulu komthetho. Isinqumo salamhlanje sikufake sobala khona lokho. Ukuthi akumelanga umuntu ethi uya esitolo ukuyathenga ukuthi aziphilise, azithole impilo yakhe sokuyiyo engasekhoyo yoneyo afuna ukuthi aziphilise.
We'll come home after a grocery store run, or just walking down the street, or driving the car, or playing in the park, or just sleeping at home.
Lawo ngamazwi kamongameli Joe Biden. Imuli yako George Floyd layo ithe yemukela ngenjabulo isigwebo esethulwe kudaba lokubulawa komunye wabo. Kesizwe amazwi esikhulumeli semuli yabo.
Ake ngithola imlayezo evela kundawo zomhlaba ezishiyeneyo, bonke bakhuluma okufanayo bathi nxa singakhululekanga thina abensundu asisoze senelise ukuphefumula.
We are able to breathe again.
Lawo ngamazwi esikhulumeli semuli yako George Floyd owabulawa lipolisa nyakenye kweleMelika. Bekugcwele inkulungwane zabantu ezidaladeni zilinde ukutshengisela nxa uChauvin engatholakalanga elecala. Umongameli Joe Biden nomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bathe bayemukela isinqumo esithethweyo. Kuthe kusethulwa impumela yomthethwandaba abantu kade sebegcwele ezidaladeni bajabula Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo obelandela leli cala emthethwandaba.
Ngoba lokhu kuyakhombisa ukuthi abantu abaningi uZulu jikelele welizwe leAmerica into eyenziwa nguChauvin ngendlela abulala ngayo uGeorge Floyd iyayimbi kakhulu, itshengisa inzondo ayelayo ngaphakathi. And uzwile uprosecutor kuma closing arguments akhe izolo esithi sizwile kuthiwa uGeorge Floyd inhliziyo yakhe ibinkulu, okuyikho ngabe mhlawumbe kwa-contributa ekufeni kwakhe. Uthe yena uprosecutor inhliziyo kaChauvin esesikubonile ukuthi inhliziyo kaChauvin ibincane kakhulu. And ma uhlazulula ukukhangelisisa kahle lokhu into ayishileyo leyo into ebalulekile kakhulu, ngoba ngempela uChauvin indlela abulala ngayo uGeorge Floyd kazange atshengise ukuthi ngumuntu olenhliziyo. So kusho ukuthi abantu abaningi bayajabula umhlaba wonke jikelele, abantu abamnyama sebelethemba ukuthi mhlawumbe sesizobona untshintsho lwamampela. And sesizo-encourage abantu futhi njalo ukuthi bangarelaxi, bakwazi ukuthi ukhetho luyabuya futhi. And ukhetho uma lubuya kumele bavote kahle, ngoba indlela esivota ngayo esikhetha ngayo ama-leaders yiyo indlela edetermine ukuthi sizobuswa kanjani, njalo futhi lo mthetho uzobanjwa ngendlela eyiyona na.
Yona indlela esetshenzisiweyo ukuthi kuze kuphume lesinqumo sonesi esabantu labo abalithumi lambile okuthiwa yijuri, ubona kuyindlela eqotho na ukuthetha amacala?
Indlela esetshenziswa yi-America ukuthonisa amacala eyokusebenzisa ijury, I think yindlela efe kakhulu, ngoba inikeza abanye abantu, ayinikezi ujudge ipower eyi-one ukuthi ayenze i-decision. I-decision inikezwa abantu, ordinary people nje, abantu. That's why ubona i-constitution ye-America iqinile, ngoba i-constitution ye-America ithi we the people. So abantu yibo abadecidayo, akudecide ujudge noma u-prosecutor, kudecide abantu ukuthi umuntu lo uwenze icala and icala lakhona lifuna sigwebo bani. So laba abantu abayi-12 bahlale lapha ba-deliberator after sebezwe i-evidence yonke ebuya from both sides ku-defense laku-prosecution. Chaza bayikhangelisisa bavumelana ukuthi hayi ngempela i-prosecution indaba yayo ibekile kahle, yasitshengisa lobufakazi bokuthi umuntu lo lento wayenza ngempela, umuntu lo wambulala lo muntu njalo kumele agwetshwe. Sibonile wonke ama charges ade bewafakile amathathu, wonke bamthole eguilty uChauvin. E-Africa angazi mfowethu, kusazothatha isikhathi ukuthi abantu ba-accept ukuthi umbuso ngumbuso ngabantu, akuso umbuso ngokuthi wena abantu mabe sebekuvotele waba yinkokheli and then wena ususenza ama-decision wedwa. And isikhathini esiningi ama-decision akhona ahambi kahle empilweni zabantu, njengalokhu esikubona eZimbabwe. I-judiciary sibonile khona manje not recent kuvotwa lapho ephala ukuthi sokuthiwa upresident uMnangagwa sekumele abe lamandla angaphikiswayo okukhetha amajaji. Konke lokhu yizo izinto ezibulala idemokrasi and yizo izinto ezibisela amazwe e-Africa, especially lakithi eZimbabwe emuva.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia. Kamuke ingxabano kubandla le-MDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe kusiqa esizapha uMongameli Mnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo. Amalunga ebandla le-MDCT phose wonke axhase elezanu PF kwaba lamalunga alikhulu lamachumi ayithoba munwemunye 190 abavote ukuthi isisekelo sombuso welizwe siguqulwe. Kodwa umsekeli kamongameli webandla leMTCT uNkosazana Thokozani Khuphe kunye labebandla leMDC Alliance babe ngamachumi amabili lambili kuphela 22, okutsho ukuthi amalunga ebandla leMDC Alliance angavotanga ayedlula amachumi amahlanu 50. Omunye ovote loMakhuphe engweMDCT nguNkosazana Nomvula Mguni. Sixoxe lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni.
Ngiyabonga msakazi ithuba, ngibingelele labalaleli emakhaya. Kuliqiniso ngempela ukuthi uGqirha uMama uKhuphe uvote no. Isizathu esibangele lokho ukuthi uzokhumbula ukuthi iconstitution le iyenzwe ngo-2013, kusetshenzwe kanzima ukuthi size sifike lapho esikhona. Abantu beZimbabwe ngobuningi babo bavota bethi le constitution bayayivuma. Manje asikwazi-ke ukuthi le minyaka eyi-10 ingakagcwali nje, nanku sesisithi ayitshintshwe, itshintshwa ngendlela etshintshwa ngakhona. Kube sikhuluma kanje sithi iyatshintshwa manje, sesifuna ukuthi kube le 50% yabomama ephalamende, ngabe siyezwa. Hayi lokho esikubiza ngesilungu sithi piecemeal, ithi baya-extenda i-women's quota in parliament, kodwa okuningi njaba kwenzayo kurongo. So hayi, umama uKhuphe wasethi hayi akakwazi-ke ukuvota athi yena kulungile lokho, abantu beZimbabwe bangambona kanjani. Usakulwisa namanje, asokaqali kayiso position entsha le, position endala leyo ngalandela kahle kuPoland. Sasiyilwisa le nto labo baba uProfessor Maduku, sizithi hayi ayisonto esiyijahileyo, ayisonto ehamba phambili le. Into edingekayo ngabe sikhuluma ukuze sifaka 50% bomama, ngabe kuyazwakala. Ngabe sithi sesifaka umthetho ngempela oyenza i-devolution ebonakalayo, ukuthi devolution yangempela, ngabe siyavuma. But besingajahanga into le kuthiwa sokudrotshwa u-running mate. Ngoba sibona ukuthi into eyiyo abazama ukuthi bathi bayinyange ngokukhupha u-running mate yini, ayikho nje. Into ze-internal politics zezano okungamelanga ukuthi ilizwe lingeniswe kuzo.
Manje ukuvota, abanye bevota uno, abanye bevota uyes, akutshengisi na ukuthi akula kubambana ebandleni?
Hayi, angazi msakazi, njalo angizimiselanga ukuthi ngikhulume ngakho lokho. Mina umuntu engingaye la ngudokotela uKhuphe. Ngangibuza ngodokotela uKhuphe, ngizokuphendula yonke imibuzo. Okokuthi abanye bathini kwathini, hayi, ungixolele okwamanje msakazi, ngizoma kudokotela uKhuphe nje kuphela.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe. Ube xoxa icingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje, ngemva kokuvota edalele ephalamende kuphume imbiko kumaphephandaba lenkundleni zebulenjini, iningi lisola ibandla le-MDCT ngokuthi amalunga alo yiwo axhase awezanu-PF, okuyiwo amaningi kuleli dale, ukuthi umthetho lo uphumelele. Abebandla le-MDC Alliance bathi ezinye zezizathu ezibangele ukuthi besolele umthetho ukuthi umongameli usengazikhethela abehluli bemthethwandaba abangezelele ukuthi bangasebenza okweminyaka emingaki, kanye lafuna ukuthi ancintiselayo kukhetho abathi ikwephula intando kaZulu. Kodwa ilunga le-MDCT edalele ephalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa, yena ovote lamalunga ezanu-PF, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uvotelele umthetho ngemva kokuwuhluza lokunanzelela ukuthi uthuthukisa abesifazane lamantombazane asakhulayo, okuyikho akubona kuqakathekile, kukanti okusolwa ngabanye akumqoka kangako ebantwini abaningi.
Mina ngifuna ukuphuma mgceke alongawufihli ukuthi mina ngivote ngivumelana le constitution amendment number 2. Ukuvota kwami bekungelani lebandla lami ele-MDCT, ngoba ungathanda ukwazi ukuthi akula caucus kumbi umhlangano esiwuhlalileyo njengenhlanganiso ukuthi lapho besitshela ukuthi khona siyevota njani. So omunye nomunye uvote ngenhliziyo yakhe. So mina isizathu sami okungenze ngavumelana le constitutional amendment, okwakuqala indaba ye-youth quota. I-youth quota ibilokhu engaphumi ibe mgceke, even emaphathini, emabandleni, ukuthi izabanjwa njani. but constitutional amendment ileyo uphume kwaba mgceke ukuthi uma provinces wonke kuzaba labantu abasha abangu 10 abazabuya eParliament. So thina ku committee stage sasesiku discuss ukuthi thina ku 10 yena leyo ebuya ingabantu abasha sifuna abahlanu babe ngabangamantombazana abahlanu babe ngabafana. So into ebasileyo and kimi it's an achievement njengomuntu osuka ku youth ukuthi ngiyakwazi ukunzima njani ukuthi abantu abasha bengene ku politics. Enye into engenze ngavota indaba ye women quota extension ye proportional representation. Angiyeke ngithi thandekile mina ngangena nge proportional representation bese ngisiya kuma ngisithi kayivalwe ukwenza ukuthi ngivalele amathuba abanye abazabuya. Engiyivoteleyo futhi okwenze ngayivotela indaba yama provincial councils ayiwo ayenza ukuthi lo devolution ibuye ibambike njengalokho silokhu siyikhalela. Yebo ayibuyi igcwele njengalokho kade sikufisa. Mina thandekile ngomunye owakhethwayo ngo-2013 under i-provincial council and angizange ngikwanise ukuhlala, angizange ngikwanise ukwenza enye into. So nxa sewuphiwe ithuba lokuthi siyihlalele phansi sithi kayiqalise ukusebenza injalo ile zinto eziningi esafuna ukulungiswa but ibe khona, mina ngibona ngani kuyangithabisa.
Abanye njalo bathi abangakuthandi ngomthetho lowo ludaba lomsekeli kamongameli lolwabahluli, lona ubone luluncane yini luqathaniswa lalama
indaba yabalandeli bakapresident lesithi ngama-running mates ingeke isolwe kithi namuhla thandekile. Okwayenza imiswe ibe ku-hold kuparlament ingangeni njengezinye izinto ku-constitution kungenxa yokuthi labo ababekhulumela linto kumbe labo ababexoxisana ngayo kabazange bevumelane. Indaba ye-succession athandekile asifuna ukuqambelana amanga yinto ehluphayo emapathini wonke and okwayenza abantu bengavumelani ngesikhathi leso yikuthi abanye labanye babele interest yabo ababengafuni iphumelele njengalokho esakubonayo kumama uMakhulu. Hayi-ke ama-judges mina ngokwami angizange ngiyikhangele ngoba omunye lomunye ule-field yakhe ethandekile. Mina njengomuntu i-field yami advocacy and ngiyokubona ukuthi abantu embamelayo engithi kababuye bazongena bayangena yini. Lokho kunye kungaze kubuye kuthini, hhayi sokungokwabanye kungokwabalawyers abakwaziyo ukuthi kuncinjezela njani kuma-judges nxa etheni lani lani. Mina engikukhangele yilokhu okuhlupha abantu egcekeni engiyabe ngikukhangele njalo lokho engavele ngatho ngazifaka kikho ukuthi ngizakumela and ngifuna ukuthi kuphumelele.
Uthini ngalokhu esesikubona abantu besithi MDCT sisebenza lebandla lezanu PF nanko phela isivume umthetholo, ungathini kwabatsho njalo?
Lokho yiyo sithi propaganda. Nxa kusenzakala ama-process la athandekile kunengi okwenzakalayo. Bonaba bathi bona bavote bengale nxa ihansi adingaphumi iphume lamabizo njengokade sivota phambi kwamabizo kungamangalisa. Ihalf yabantu ama-members of parliament e-MDCT awavotanga u-yes, bavote u-no ngoba labo ngendlela yabo kulolokho kade bekukhulumile. Njalo ngiyabazi abasuka kwelinye ibandla lelo seliba ngumsindo abangafuka futhi labo ishumi abavote u-yes, ngingazi kuba ebandleni elibusayo kodwa thina ngapha hayi.
Lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga lebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu besiyahlala kwamanye amazwe e-International Organization for Migration ithi kulezi zalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ebezisebenza kwamanye amazwe eseziphenduke ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kumbiko ewethule izolo inhlanganiso le ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi abanye abantu laba bebengasela ndawo zokuhlala kanti abanye besebesifa ngendlala. Ngokunjalo, linhlanganiso ithi kumele abantu laba baphathiswe ngenhlelo zokuziphilisa. Nxa kungenziwa ngalokho ithi abanye bengagcina sebephatheka kundlela zokuziphilisa ezingekho emthethweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ongenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso abantu eZimbabwe impilo yabo inzima kakhulu. Ungakhangela abantu abaphila ngaphandle kwamazwe abasoze kube lula ukuthi uma njengokulahlekelwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19 bengafika eZimbabwe iningi kuzaba nzima ukuthi bephile. Abagulayo bazadlula emhlabeni ngoba ukuthi bethole ukudla okwaneleyo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi basemaphilisini, siyakwazi abantu abaningi babe benatha amaphilisi abochukela into ezifana nayo. Amazweni abakubo ukudla kuchiphile, imedication ichiphile, lapha eZimbabwe kunzima. Okunye siza kubona kusenzakala kakhulu lokuzaqansa ubusela izigebenga zizanda ngoba abangamafana ababekwade kuzisebenzela le uma sebefike lapha sibengasela msebenzi bevuka bekhangelene labomama kuzaqansa udlakele egomeni imizi izachitheka. Okunye okuzenzakala ngibona ngazathi uzathola abangama ntombazana sebedayisa imizimba. So mbona ngazathi lokhu kufaka abantu beZimbabwe ngokufa komnotho welizwe ebunzimeni kakhulu. Okungenziwa kunzima kakhulu ngoba labakhona beZimbabwe bebephila ngabantu abangaphandle kwamazwe. Asila hulumende esingathi sikhangeleli ukuthi engenza anything engaguqula impilo yabantu isiya ebuhleni.
Uyatsho Fuzwayo ukuthi umnotho ubhidlikile. Nxa sikhangela ukuthi sokuleminyaka engamachumi amane lanye 41 ilizwe lithole uzibuse, ungafaka kuliphi izinga umnotho manje?
Asisela mnotho ngoba awusekho controlled. Wonke umuntu usezingela nje sesinjengezinja leziyanonto azilamnikazi, they are scavenging. Izolo abelungu abancindezeli babevusa ilizwe ngendlela engayisiyo kodwa umnotho bawuthiya usezandleni eziyizo. Khathesi silama individuals anothileyo kakhulu kodwa isimo selizwe sibuhlungu. Abantu bagcwele indawana zonke badinga indlela abangaphila ngayo. Akusela mnotho, akula migwaqo, amagetsi kawakho. Njalo iminyaka emibili ezayo kakwethusi ukuthi ubone silama multimillionaires angama-individuals kodwa silelizwe imigwaqo bethenga izimoto ezinkulu lezincuncunce ezinhle ezidulayo kodwa zihambe egangeni ngoba imigwaqo yethu siliganga ifile emningi. Uyaphosa ukuthi izikhotha kodwa abantu ama-individuals asenothi ukudlula uhulumeni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu njalo ngowenhlanganiso yebheju likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo umnumzana Paul Mavima. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 wesigaba seMatabeleland South. Kumanani ayethulwe izolo kulabantu abalichumi lasithupha 16 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 288,229 ngemva kokuhlatshwa kwabazinkulungwane eziyisikhombisa 7,661 endaweni ezijiyenweyo zelizwe jikelele.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isikhundla esitsha owayengumphathintambo kamsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi umnumzana David Marapira lowayengusibalukhulu wehofisi kaMohadi umnumzana Paul Damasane. Omunye ophiwe isikhundla esitsha ngumnumzana Amos Marawa. Iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawk lithi eZimbabwe lathumela ngudlu amasotsha ukuthi ayekulwa labahlamuki beMozambique. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubona ninonke kustudio 7. Ngiyalithokoza kakhulu alba nginyezwela mina izwi liphuma lami. Hayi ngiyathokoza sibili into elikhuluma esibili lo msakazi wasinika nje iqiniso. Into nje ngiyezwa sibili onke elikhulumayo kodwa ke mina lami ngilolwami uhlupho engani ngiyalubona lapha esilozwe. Uyaze silozwe lapha ke uyazike. Kunomfana la uyazi umfana kantshontshi uyabulala uyantshontsha ngapha idilize uyazi esikolo ababalisi batshiya izimpahla zabo esikolo tshontsha lezo mpahla uyazi bembamba amanebhawuti bemfaka insimbi bembanikeza amapholisa kodwa ngemva kwe ilanga lisiyatshona uyabe sekhona ezitolo shiyo lokhu kuyazi kuntinga uyazi ngiswelti kadike kuhamba njani kadesi futhi ebesentshontshile futhi ezitolo khona ebusiness center esilozweke bambopha amanye amanebhawuti ayi-2 bahamba layo kodwa ngibona sekhona sokuthi angazi ukuthi umthetho lo singumthetho bani osikhona eZimbabwe umuntu etshontsha kangaka labanye ababaliseze babuya esikolo sebezocula impahla zabo besiyagcinisa emzini ngenxa yokuntshontshwa uyazi ke lokho kunje uyazi kuyangidanisa kakhulu ukuthi amapholisa asekwazi ukubamba umuntu bahambe laye entshontshile bephinde bemkhulula the same day. Yesa.
Hey, sanibona bantu bakithi, sanibona siyabingelela. Umsakazi neStudio 7 sibingelele nabasakazi bethu. Igama ngishukela, ngizala lapha enkayi. Nginesimanga engizibuza khona ukuthi lo muntu womjovo weCorona ufikele eHarare. Kodwa ke sokuthiwa kuyoqala kujova abantu bobulawayo. Kanti eHarare kunabantu yini okungaqalwa ngabo ukuze kuqalwe ngabantu bobulawayo? Ngoba lo muntu ungathembakali nje. Wayo uqala bobulawayo. Mabe bona ukuthi abawuthembi ngoba besho ukuthi hayi lo muthi wefuzi government ifundise abantu kabanzi ngawo okwamanje kodwa sekuthi kuyajova abantu bobulawayo akuqalwa ngani khona eHarare ngoba nakhona kunabantu hayi le nto iyadida kakhulu kanti thina ngapha bobulawa sobantu yini kutestelwa kithi ukuthi kubonakala ukuthi kuyabulala noma kubulale kube kuya ngami ukuba abantu bakithi abayivumi yonke leyo nto vele bazihlalele nje bengayini nokuthi bayojova nokujova abaqale khona lokufikele khona umuthi hawo
ngoba kwesinye isikhathi basakazivama abahle nonke ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa ngana busy abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into umsebenzi wamapholisa lo umsebenzi wamapholisa lo ukuthi nganamapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasotsha asisakwazi ngamapholisa kumbe ngamasotsha asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina bese sishoneni please ngicela nikele izinto kamakhwapha man hey lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho kuyinto kwenu olikwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungu ayizikhala kakhulu isizadabuka.
Lawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sithanda kulazisa balaleli ukuthi sinodubo ngencingo zethu kodwa qhubekani lisithumela imilayezo yenu. Siyabonga. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ipolisa leMelika uDerek Chauvin elabulala unsundu uGeorge Floyd selilinde ukugwetshwa ngoba litholakale lilamacala amathathu. Sokuqhamuka engxabano kubandla leMDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesiqa sesisekelo sombuso welizwe esizapha umnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.